Baze ngomunini babo abantu emngcwabeni kamunye uGenius Kalungure obhubhele engozini yasemgwaqweni emehlele lapho angqibilane khona lenye imota wayatshayelela esihlahleni imota yakhe yahle yalumatha umlilo kusehlakalo esimehlele emadabukakusa ngesonto evela kwenza umcimbi wosuku lokuzalwa lomngane wakhe uMichel Amuli laye ophelele kuleyo ngozi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelele umsakazi ukuba ingozi ethethe imphefumulo kaJilimbi labangani bakhe abathathu kungeyabangelwa yikungalandeli imithetho emgwaqweni kanye lokugijima ngesiqhubu esikhulu. Waxwayisa uZulu ukuba alandele okuthiwa imithetho yokuhamba emgwaqweni. Lanxa ubechazwa njengomuntu obeqhuba amabhizimusi akhe ngendlela engacacanga, okubalisa elokuthengisa amandla okuphekisa ohlobo lwegasi, iningi labakhulume phezu kukamuyi bamchaze njengomuntu owayesebenza nzima ukuzithuthukisa lokuthola imali yenzuzo. Udade wabo kamuyi uJuliet utshela bekade bekulo mngcwabo ukuthi umne wabo uGenius kwakungumuntu owakhula ehlupheka kodwa wayehlala ezitshela ukuthi ufuna ukuguqula impilo yakhe aqede ubuyanga. Baze ngobuningi abangane bakhe abavele kumagumbi womane omhlaba ukuzavalelisana lomunye owayedume ngegama lokusomisa lokuthi Jilimbi uGenius Kalungure. Batshele uZulu obesemngcwabeni lo ukuthi kungamanga lokho okukhulunywa nguZulu ukuthi wayesebenzisa imithi ekuqhubeni amabhizimusi akhe. Omunye wabangane bakaJilimbi uchaze umunye njengomuntu walesiphiwo sokusebenza nzima, hathi lokho kushiwo ngabanye ukuthi wayesebenzisa inyoka. Omunye wabakhulumisane lalo msakazo uMnumzana Victor Dube isakhamuzi seBudiliro uthi lanxa wayengamazisisi umuyi kusobala ukuthi wayengumuntu owayethanda ukukholisa.
Abantu bamele bekufunde kungakhathali ukuthi wayengumuntu owakhula edubeka esenzani waba njani, ukuthi khona hhayi empilweni ukuthola izinto zonke ukhohlwe la ukuthi usemhlabeni hhayi yikho into elungileyo. Kumele lawe nxa wawudubeka ukukhumbula phela ababedubeka ukuthi hhayi bakhona nakathesi ababefana lawe usakhula. Usebenza njalo njengoba umuntu wayesebenzela. Ngathi lapho ngake ngazwa ngaye ngazizwa nje bembambenithi babhadale umthelo wetaxi njani njani, angizange ngimuze kuzindaba zokutshontshwa kwemali mbeni khona okwesukuzwa ngabafana abancane ukuthi hhayi uzakuthiwa wenza abathi ngesilungu amadili lawo. Angizange ngizwe khonokho. Ikutsho ukuthi ekusebenzeni kwakhe hhayi ukhanya ongathi wayemuntu okhaliphile sibile owayesebenzela imali yakhe.
UGenius obeseneminyaka engamashumi amathathu lasithupha yokuzalwa 36 ubhubhe ngensonto ekuseni ndawonye labangane bakhe akade besemoteni yakhe ayihamba ngayo yohlobo lwe-Rolls Royce Rev, ababalisa uLimumba Karim waseMalawi, Michel Amuli owaziwa ngelokuthi Mimi Mwana, kanye lentombazane yeMozambique u-Elisha. Izihlobo zemuli zabathathu laba bezikhona lazo kulo mngcwabo. Izakhamizi labangane bona bachaze umuyi njengomuntu obelomusa njalo ethanda abantu. Ngimele Studio 7 ngiseLombo Shaka, ngingumezisigaba.